sathi ukhangelele kakhulu sithandekile besibisela ama-awards ethu nalana ama-councillors ethu. Njengoba ama-councillors ethu amabili akuma-awards nalana axotshwa ngokunye okwakubalwe ngu-local government minister ukuthi akuhambanga kuhle. Ngokunjalo vele ngawethu ama-awards lana vele indawo yethu yonke i-territory yethu liyana ngale. Kade kuyikwenza nje ngoba uyade kukhanya ukuthi vele hhayi vele akula opposition laphana kade kungela kade kungela lutho nje. Ikade izihambela yodwa nje izana u-P F izenzela kuphela ilokuzeni yayo kukhethelwa izona.
Sikhulume lalo ibandla le-MDC bathi bekulokwethusela okunjengokuthi ama-wadi lawana kuma-resettlement areas.
Umuntu angeke cathe ngomunwe vele ngabantu abahlala benezizathu zokuthi nqabe lapho bayehluleke khona. Kulokuthi bavume ukuthi hayi into kaziwa melanga kuhle izolo bebetshaya ne-harvest house ngale abalungisa izinto zabo indlu yabo bayilungise babuyele kuma-rural constituents bayelungisa kuhle amacekaza bepati baconcentrate balungisa ipati yabo kulokuthi batshone beblame ukuthi ye abantu ade besethuswa kuvela ngapho umuntu ethuswele umuntu ngasefuleti ngesikhathi sanamhla sezihlangane labo sixoxisane labo sikhulumisana sithekele namadrinki sinathela sitshela sitshengisane ukuthi hayi kalikho lina nabantu kade silapha kalikho kuground but kule ndawo ukuthi noma sofike ngaphi kupoint engaka awuvunyelwa ukuthi lihambe lithwelene lindanjani umthetho nala iyalandelwa izeki yezumsebenzi njengomsebenzi ende ikwazi kusenziwa la izolo.
Ibandla le-MDC lithi lithwaliso yamagabha avuzayo ngibandla le-ZANU-P F bayalelwa imhlangano njalo lodlakelo lukhona bekulesandla sebandla le-ZANU-P F.
Yonke into i-ZANU-P F lesandla, yonke into kwehlelwa kwabo i-ZANU-P F lesandla, ukutshana kwabo bebodwa besilwa okwabo kubanga izikhundla kulabanye abangene ezikhundleni omunye engakabekwa. Konke lokho balokhu besilwa izimpi zabo eziningi-ningi. Konke lokho sebeblame i-ZANU-P F on that. Le mhlangano yabo abantu abayiyalelwayo akula abalungisise into zabo isikhathi sikhona nxa befuna into zabo zibahambele kuhle bengabe stop ukublame abanye abantu for no good reasons at all.